olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
batshintshe emakhanda la, bacabanga ngendlela yokuhlonipha abantu, bengagijimeli ukukhipha ulimi bekhangele iphawa kuphela. Ukuba ngabantu abazingela bethwele isawudo ezikhwameni kwenza ilizwe lingayiphambili.
Ingcwethi kwezenotho zithi akula nguquko ezaba khona eZimbabwe ngaphandle kokuba uhulumende ehlukane lomkhuba wokuguqula imithetho lenhlelo okumele zilandelwe ukuthuthukisa umnotho.
Ndakazi kwamateko mushanga ayitaula sikuza lesinambuzarane mushanga akaya kundiona kwarare kuno
ngizwe izolo umhlanga ekhuluma emoyeni ngezinto engingazange ngikhulume laye.
Umkhokheli we-MTCT ulandula ukuthi uphe imvumo iprovinsi yebandla lakhe koBulawayo ukuthi isuse umgcinisihlalo wayo esikhundleni umnumzana Gordon Moyo. Izizalwane zakwele South Africa ziyavota kusasa kukhetho lokudinga umongameli welizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo wakho owe Studio 7. Uhulumende uthi uzimisele ukuvuselela indlela zokukhulumisana phakathi kwezisebenzi abaqhathi laye eze-tripartite negotiations forum eziphazanyiswe ngesikhathi eleZimbabwe lisebunzimeni kwezenotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2008. Ngakwelinye icele, ingcwethi kwezenotho zithi akula nguquko ezaba khona elizweni ngaphandle kokuba uhulumende ehlukane lomkhuba wokuguqula imithetho lenhlelo okumele zilandelwe ukuthuthukisa umnotho. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni wensuku ezimbili ogqitshwe lamhla wokubonisana phezu kokungenziwa ukuvuselela umnotho welizwe owenzelwe eHarare International Conference Center, kuvele sobala ukuba sikhona isidingo sokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo lapho kuhlelwa inhlelo ezihlose ukuthuthukisa umnotho. Umsekeli womphathintambo wezisebenzi umnumzana Thongai Mzenda utshelela umhlangano ukuba uhulumende uzimisele ukuthuthukisa indlela zokukhulumisana ukuze kuthuthukiswe isimo somnotho welizwe esingesihle okwamanje. Ingcwethi kwezomnotho ebezikulo mhlangano oqoqwe ngabeSapez Trust besebenzelana leyen National Endowment for Democracy NED kanye leyeZimbabwe Union of Journalists ZUJ zikhuthaze uhulumende ukuqakathekisa ukusungulwa kwenhlelo eziphathisa ukuvuselela umnotho ngelihlo elikhangela isikhathi eside. Omunye wabasekeli bakasiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uDr. Khuphukile Mlambo, ugcizelele ngokuthi ngaphandle kokuzimisela kwenhlangothi zonke ukukhulumisana lokubonisana ngendlela ezingavuselela umnotho welizwe, uzaqhubeka uncipha usiba mubi.
Uncipha kwemkhonomi uchuthi khona ziningi iinkampani ezizavala. Baningi abantu abazalahlekelwa umsebenzi. Nakulahlekelwa umsebenzi wabantu abaningi kusho ukuthi khona even izimuli ekuhlaleni kwazo ukudla kuzashota, izikolo abantwana bahamba ezikolweni. Kuningi ungasihlupha ungasikhathaza nje nxa siyinzanga lude lo nyaka ukuthi imali kayikho. Ngoba sisela mandla ukubana siprinte imali, siselezi imidola yethu sasiyiprinta kathesi sisela mandla asela lungi lokuyiprinta i-US dollar. So kufanele sisebenze kakhulu ukuthi sithengisela abangaphandle impahla zethu.
Ukhuthaza uZulu Mlambo ukuba laye angagoqi izandla abukele nje, kodwa asukumele phezulu aphatheke kunhlelo ezifana lokulima ukudla. Kodwa uDr. Daniel Ndlela oyingcwethi laye kwezomnotho esebenza engaphansi kwenhlanganiso ye-Strategic Economic Research and Analyst SERA esekelwa inhlanganiso ye-USAID uthi ngaphandle kokuba ilizwe libe lemithetho ecacileyo ehambelana lenhlelo ezibunjwayo akukho okungafezwa imihlangano engenwa kokuphela.
Into ekhona lapha yikuthi yena uhulumende olamandla uthatha kalula izinto lezo okufanele zibe khona. Kwaqalisa isikhathini yokuthi yena sokwangena ukuthi yena nxa abantu besenza iproject bafuna lokho imvuzo engena kibo, ayikhona imvuzo engena esiqintini sabantu secommunity selizwe. Uhulumende okhona kufanele kube lalokho ukuthiwa i-accountability, kube mgceke ukwenza policies ukwenza ukuthi into ziphumelele. Nxa kungasekho lokho siyabuyela lokho esikhuluma kodwa ngale nto yenzakalayo.
Owake waba ngumphathintambo wezokuqhutshwa kuhle kwemisebenzi kumankampani kahulumende ngesikhathi kubusa uhulumende womanyano, umnumzana Gordon Moyo, uthi uvumelana lombono ophume emhlanganweni lo ukuba kudingwe indlela zokuvuselela amankampani.
Kuzadingakala njalo ukuthi bonke abantu abaku-civic society, political parties, u-opposition, i-parliament, bahlale ndawonye kube le ndaba enkulu ukuthi kuvunyelwane ukuthi ilizwe leli lizahamba njani ukwenzela ukuthi i-economy iye phambili. Okwakhathesi kumnyama kuhulumende, kumnyama ebantwini. Ukudilika kwamadolobho ibulawayo ikakhulu kuzawuya phambili.
Ubeka uhulumende weZANU-PF umlandu wokungaqakathekisi imicabango yabakunhlangothi ezijiyeneyo kanye lelungelo loluntu.
Batshintshe emakhanda la, bacabange ngendlela yokuhlonipha abantu, bengagijimeli ukukhipha ulimi bekhangele iphawa kuphela. Ukuba ngabantu abazinyela bethwele isawudo ezikhwameni kwenza ilizwe lingayiphambili. Kho kuzadinga ukuthi lokhu kukhulume sikwenza la kungaphelele kukhulumeni emahoteleni, kakusuke lapho kuye ebantwini siyekwenza izinto.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba akhangele udaba lokuthuthukiswa komnotho eqathanisa lokwenziwa kwamanye amazwe, njengoba eleZimbabwe liphila lomhlaba wonke jikelele hatshi lodwa. Kuvunyelene njalo ukuba uhulumende aqale ngokuthuthukisa osomabhizimusi abayizizalwane zakuleli okungaphathisa ukuhuga abakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.